Isahluko 37. IBhayibhile yilo isiviko sethu. Emthethweni lasebufakazini belizwi, uma bengakhulumi ngokwaleli lizwi, kusho ukuthi akukho ukukhanya kilo. Isaiah 8:20. Abantwana benkosi bakhonjwa eBhayibhilini eliyilo isiviko sabo lapho behlangana lendosela yabafundisi bamanga kanye lamabandla adukisa obomoya ababi. USathane usebenzisa amaqhinga onke ukwenqabela abantu ukuba babale iBhayibhili ngoba uyazi ukuthi konke ukukhohlisa kwakhe kuvezwe sobala eBhayibhilini. Lapho okulemvuselelo khona eyomsebenzi kaNkulunkulu, uSathane ube lamadlabuzane wokusebenza ngamandla ngoba uselungiselela impi yakhe yokugcina lapho azamelana khona loKristu kanye labalandeli bakhe emhlabeni. Inkohliso yakhe yokugcina izabonakala phambi kwethu masinyazana nje. Umphiko uKristu uzakwenza izimanga phambi kwethu. Ziza kufana xathu lalezo ezenziwa ngamandla kaJesu okokuthi kuzaba nzima ukuzehlukanisa ngaphandle kokusebenzisa imibhalo engcwele. Izibonakaliso lamazwi abo onke kumele ahlolisiswe ngombhalo. GC 593.1. Bonke labo abazakwenza imizamo yokugcina imithetho kaNkulunkulu bazaphikiswa njalo bahlekwe ulunya. Bazakuma eqinisweni kuphela ngamandla avela kuNkulunkulu ukuze banelise ukuma phambi kokuvivinywa okuphambi kwabo. Kuzadinga ukuthi bazi intando kaNkulunkulu njengoba ivezwe eBhayibhilini. Bazaphakamisa ibizo lakhe kuphela nxa beqedisisa isimilo lombuso kanye lamacebo akhe njalo ngokungaphambuki kiwo. Akukho abanye ngaphandle kuphela kwalabo abagcwalise ingqondo zabo ngelizwi likaNkulunkulu abazakwenelisa ukunqoba empini enkulu ezayo. Emntwini wonke kuzakuza umhloliso omkhulu oyikuthi ngilandela intando kaNkulunkulu kumbe eyomuntu na. Ihola leli elibaluleke kangaka selisondele. Umbuzo ofikayo ngothi, ngabe inyawo zethu zihlanyelwe elizwini likaNkulunkulu elingaguqukiyo na? Sikulungele na ukuma ngesibindi sivikele imithetho kaNkulunkulu njalo lokholo lukaJesu? GC 593.2. Ngaphambi kokubethelwa kwakhe esiphambanweni, uJesu wachazela abafundi bakhe ukuthi wayezabulawa njalo abuye avuke ethuneni njalo lengilosi zazikhona ukuba zincizelele amazwi akhe engqondweni lasenhliziyweni zabo. Kodwa abafundi bona babekhangelele ukukhululwa ejogweni lombuso wamaRoma. Njalo kwaba nzima kibo ukwamukela ukuthi lo owayelithemba labo wayeza kufa ukufa okulihlazo kangaka. Amazwi okwamukela bewakhumbule aphuma engqondweni zabo. Kwathi lapho kufika isikhathi sokuhlolisiswa kwabo, batholakala bengasilungiselelanga. Ukufa kwaKristu kwatshabalalisa ithemba labo. Kwaze kwangathi wayengabazisanga ngakho ngaphambilini. Ngokufanayo emazwini esiprofithi, konke okuza kwenzakala ensukwini eziphambi kwethu kuvezwe ngokucaca okufana lalokhu okwavezelwa abafundi ngamazwi kaKristu. Zonke izehlakalo eziphathelene lokuvalwa lomusa njalo lomsebenzi wokulungiselela isikhathi sokuhlukuluzwa kwamaKristu agcina imilayo kaNkulunkulu esizayo siveziwe sobala. Kodwa njengasendulo abaningi abaphila ngensuku zokugcina abawaqedisisi amaqiniso amqoka kangaka sengathi awazange avezwe. USathane uhlala ekhangelele ukuvimba yonke imizamo ebizabenza ukuthi babe lokuhlakanipha okuletha usindiso njalo isikhathi sokuhlukunyezwa kwamaKristu sizabathola bengasilungelanga. GC 594.1. Nxa uNkulunkulu eletha izixwayiso ezibalulekileyo kangaka ezizaqathaniswa lengilosi ezingcwele ezindiza emkhathini ukudinga ukuthi wonke umuntu onikwe ingqondo zokucabanga alalele loludaba oluqakatheke kangaka. Izijeziso ezesabekayo eziqondane lalabo abakhothamela isilo lomfanekiso waso, Sambulo 14:9-11, zifanele ukuthi zithungamele wonke umuntu ukuthi ahlolisise incwadi zesiprofethi ukuze bakwazi ukuthi uphawu lwesilo kuyini njalo lokuthi bengenza njani ukuze bengalamukeli. Kulusizi ukuthi abantu abaningi abafuni ukuzwa iqiniso ngendaba lezi ezemqoka njalo iqiniso liphendulwa lifane lenganekwane. Nxa umpostoli uPawuli wayeloba ngensuku zokugcina uthi, ngoba siyeza isikhathi lapho bengayikuvuma ukufundiswa okuqotho, kodwa ngokwenkanuko zabo baza kuzibuthela abafundisi abakhohlisa indlebe zabo. 2 Timothy 4:3. Yiso lesi isikhathi esiphila kiso esichazwa nguPawuli. Iningi labantu alisafuni ukuzwa iqiniso leBhayibhili ngoba iqiniso liphikisana lenkanuko zenhliziyo zabo zesono ezithanda umhlaba njalo uSathane ubalethela izilingo abazithandayo. GC 594.2. Kepha uNkulunkulu uzaba labo abantu abazaphakamisa iBhayibhili njalo iBhayibhili kuphela njengomgomo wemfundiso zonke kanye lenguquko zonke emabandleni, imicabango yezikhwicamfundo lemfundiso yezesayensi lemithetho kumbe izinqumo zemihlangano ethile laloba iminengi njengamabandla ayabe bewamele emhlanganweni leyi lamazwi alabo ababonakala bebanengi. Kodwa lokhu ngitsho lokukodwa kwakho akumelanga kwamukelwe njengobufakazi obusekela kumbe obuphikisa loba yiphi imfundiso ephathelene lezenkolo. Singakamukeli loba yiphi imfundiso kumele sifune kuqala. Itsho kanje iNkosi ngokucacileyo. GC 594.1. USathane uhlala ezama ukuphambula amehlo abantu ukuba asuke kuNkulunkulu aye emuntwini wenyama. uhola abantu ukuba bakhangele kumabhishobhu lakubafundisi lokuzikhwicamfundo kwezenkolo abenze ukuthi babe yibo ababaholayo lokuthi bazihlolele imbhalo ukuze bafumane umlando wabo otholakala kiwo. Nxa eseyanelise ukukhokhela ingqondo zabaholi laba, uyazi ukuthi kuyabe sekulula ukwenza ukuthi izigidi zabalandeli babo benze intando yakhe. GC 595.2. Nxa uJesu wayenze ukukhuluma amazwi okuphila, abantukazana bamuzwa ngentokozo, njalo abanengi ngitsho lamapriste, njalo lababusi bakholwa kuye. Kodwa abapriste abakhulu, njalo lamadoda ayehola isizwe, bazimisela ukuphikisa njalo lokulwisana konke ayebafundisa, ayekufundisa. Loba nje imizamo yabo yonke eyokuthola amaphutha ngaye yayeseyehlulekile. Kwakungekho okunye ngaphandle kokuthi bananzelele amandla njalo lenhlakanipho yezulu eyayisingatha amazwi akhe. Loba kwakunjalo lokuzigoqela ngengubo yokusola, baphika ubufakazi obabusobala obokuthi uJesu wayengumesiya, ngoba babefuna ukuthi bebanjwe ngamandla ngenxa yobufakazi lobo ukuthi babengafundi, babengabafundi bakhe. Abantu laba ababephikisa uJesu kwakungamadoda esizweni, njalo abantu bonke babefundiswe kusukela ebuntwaneni babo ukuthi babahloniphe, njalo okwakumele bakhothame ngaphansi kwamandla abo. Babelombuzo owodwa othi, kwenzeka njani ukuthi abaholi bethu baba lababhali abaqeqetshileyo bangakholwa uJesu na? Kambe amadoda lawa alungileyo abengeke amamukele yini ngabe ube ngukristu na? Kwakungenxa yendosela yababalisi abanjengabo okwahola isizwe samaJuda ukuba siphike umsindisi wabo. GC 595.3. Umoya ofanayo owadukisa abapristi labaphathi endulo lokhe usaphila phakathi kwabanengi abaphatheleyo lalamhlanje. Abafuni ukucubungula ubufakazi bombhalo mayelana lamaqiniso esikhathi esiphila kuso, bakhangela inani labo lenotho yabo kanye lodumo abalalo, njalo bese bekhangela labo abamela iqiniso bebabone bebalutshwane, bengabayanga njalo bengabantu abangaladumo emphakathini, futhi abalenkolo ebahlukanisa lomhlaba. GC 596.1. uJesu nxa wayekhangela indlela abafarisi lababhali ababezinika ngayo amandla phezu kwabantu bonke, wabona ukuthi isenzo lesi sasingasoke siphelele embusweni wamaJuda kuphela. Wabona ngelihlo lesiprofita umphumela wokuphakanyiswa kwamandla omuntu ukuba abe yiwo alawula umzwangedwa wabantu ebandleni osekube isiqalekiso kuzizukulwane zonke ebandleni lesiKristu. Njalo nxa uJesu wayekhuza ngamazwi ayesabekayo ababhali labafarisi, njalo lamazwi wokucwayisa ngokuxwayisa abantu ukuba bangalandeli abaholi laba ababe yiziphofu kokomoya. Abhalwa eBhayibhelini njengesixwayiso kuzizukulwane zonke ezazizalandela. GC 596.2. Ibandla leRoma lifundisa ukuthi abaholi yibo abalelungelo lokuchaza lokhu okulotshwe embhalweni. Ngenxa yesizathu sokuthi bafundisa ukuthi abaholi yibo kuphela abanelisa ukuchasisa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu kwenza ukuthi abantukazana behlale bengalazi. Loba nje umsebenzi wemvuselelo endulo wawulethe iBhayibhili ebantwini bonke, kuyisimanga ukuthi isizathu esifanayo esasetshenziswa libandla leRoma lokhe lisetshenziswa ukwanqabela izigidi zamalunga atholakala emabandleni akhona lamuhla. Bafundiswa ukuba bamukele lokhu okuseBhayibhelini kuphela ngendlela abaholi bebandla labo abalichasisa ngayo. Njalo kule nkulungwane ezingafuniyo ukwamukela loba yini, loba ivezwe sobala kanganani eBhayibhelini, nxa iphikisana leziqondiso kumbe lemfundiso yebandla labo. GC 596.3. Loba nje iBhayibheli ligcwele izixwayiso zokulimukisa abantu ngabaprofethi bamanga abazungeze umhlaba, kodwa abantu abaningi bazimisela ngale indlela ukubeka impilo zabo ezandleni zabaholi. Namhlanje kule nkulungwane abantu abazibiza ngokuthi bangamakholwa abangenelisi ukunika isizathu sokukholwa kwabo ngaphandle kwalokhu abakufunzwa ngabaholi bamabandla abo. Bayeqa lokhu okwafundiswa nguJesu sengathi abakuboni, bafake lonke ithemba labo emazwini abafundisi babo. Kambe abafundisi bona abenzi amaphutha na? Singabeka njani impilo zethu ezandleni zabo ngaphandle nxa sisazi ngokusebenzisa ilizwi likaNkulunkulu ukuthi basekukhanyeni na? Ukuswela isibindi sokuphuma endleleni ebanzi eyomhlaba yikho okubangela abanengi ukuthi balandele emanyathelweni abaholi, njalo ngenxa yokuvilapha kwabo ukuzihlolisisela loba okufundiswayo baqhubeka bezibophela eketaneni yemfundiso zamanga. Bayananzelela ukuba amaqiniso esikhathi esiphila kiso avezwe sobala eBhayibhelini, njalo bayananzelela ukuthi umoya oyingcwele yiwo osingatha ukutshunyayelwa kwawo. Kodwa loba kunjalo bayavumela ukuba ukuphikisa kwabaholi kubaphambukisa ekukhanyeni abekade bengakwamukela. Loba nje ingqondo ndawonye lomzwa ngedwa sewamukelwa iqiniso, abantu laba abakhohlisiweyo abaqali ukuvumela ukuthi ingqondo zabo zicabange okunye okwehlukane lamazwi abafundisi babo. Njalo ngokwenza njalo, amandla abo okuzicabangela lokusindiswa kwabo kuyalahlwa, babukele ukungakholwa lokuziphakamisa njalo lokuphika iqiniso kwabanye abantu. GC 596.4. Manengi amaqhinga uSathane awasebenzisayo ukukhohlisa abanengi esebenzisa indosela evela kwabanye abantu abaphila labo emhlabeni. ubuthela amaxuku abantu ngaphansi kombuso wakhe esebenzisa uthando ababalabo kulabo abayizitha zesiphambano sikaKristu. Akukhathelekile ukuthi uthando lolu lwakhelwe phezu kobuhlolo, hlobo, lobungane, kumbe ukujwayelana ngenxa yokwazana. Umphumela wakhona uyafanana lobo abaphikisa iqiniso basebenzisa amandla abo okulawula umzwangedwa. Njalo labo abangaphansi kulabo abalaso isibindi loba ukuzibusa okungabangela ukuthi balandele lokho inhliziyo zabo ezikubona kuqondile. GC 597:21. Iqiniso njalo lenkazimulo kaNkulunkulu kuhamba ndawonye, akuhlukaniseki. Akwenzeki ukuthi sithi sileBhayibhili eduze kwethu simdumise uNkulunkulu ngemicabango ephikisana lentando yakhe. Abanengi bathi akubalulekanga ukuthi umuntu ukholwani kuphela nxa impilo yakhe ilungile. Abangakwaziyo ukuthi impilo ibunjwa yikukholwa. Nxa sisenelisa ukufinyelela ukukhanya, njalo sikhethe ukungawasebenzisi amathuba wokuzwa njalo lokubona. Lokukubona kufana lokuthi sikwalile. Sikhetha ubunyama endaweni yokukhanya. GC 597:2. Kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwa isiphetho sayo sizindlela zokufa. Izaga 16:25. Ukuthi besingazi asoke kwamukeleke njengesizathu sokona phambi kokaJehova lapho amathuba okwazi intando kaNkulunkulu ebekhona. Nxa umuntu ehamba endleleni abesefika lapho ezehlukana khona, njalo kulebhakani elibhalwe indawo zonke indlela lezi eziyakhona. Nxa ekhetha ukungalaleli lokhu okulotshwekilo, njalo athathe indlela yena abona iqondile kuye, sengabe ekhethe ngenhliziyo emsulwa, kodwa esikhathini esiningi uzazithola esendleleni engayisiyo. GC 597:3. UJehova wasinika ilizwi lakhe ukuze sazi imfundiso yakhe kanye lendlela afuna siziphathe ngayo. Nxa igqwetha lalisiza kuJesu lilombuzo othi, kudingeka ngenzeni ukuze ngithole ukuphila okunaphakade na? UJesu wamphendula ngokumkhomba embhalwini oyingcwele wathi kuye, kulotshiwe emthethweni ufunda njani? Ukungazi akusoze kusize muntu omdala loba omncinyane, kumbe kubakhulule ekujezisweni okuzanikwa bonke abephula imilayo kaNkulunkulu, ngoba ezandleni zabo kulogwalo lapho imilayo leyi evezwe khona sobala. Akwanelanga ukuba lokunxwanela okuhle. Akwanelanga ukuthi umuntu enze lokhu acabanga ukuthi kuqondile. Kumbe umfundisi wakhe athi kuqondile. Ukusindiswa kwakhe kulenga emoyeni. Ngakho kufanele azifundele iBhayibhili ngokwakhe. Loba engabe ekholwa kanganani ukuthi usendleleni eqondileyo, laloba engabe ethembele kanganani ukuthi umfundisi wakhe uyakwazi ukuthi kuyini okuliqiniso. Lokuba engabe ethembele kanganani ukuthi umfundisi wakhe uyakwazi ukuthi kwini okuliqiniso. Lokho akumelanga kube yikho ayakhele phezu kwakho. Ulombhalo oyiwo oveze ngokucaca lapho indlela ezulwini ehamba khona. Akudingeki ukuthi acabange lapho okumele ahambe khona. GC 598.1. Kumele kube umlando wokuqala njalo omkhulu kulawo yonke emuntwini wonke ocabangayo wokufunda eBhayibhelini ukuba liyini iqiniso lokulandela ngemva kwalabo ekukhanyeni njalo lokukhuthaza abanye ukuba balandele umzekeliso wakhe. Kumele sibale iBhayibheli ngokuzimisela nsuku zonke, sihluze yonke imicabango njalo siqathanise amavesi ngamanye amavesi aseBhayibhelini. Ngokuphathiswa yiNkosi kumele sizibumbele ukuzwisisa kwethu sisodwa njengoba kuzamele siziphendulele phambi kwaNkulunkulu. GC 598.2. Amaqiniso avezwe sobala eBhayibhelini asenziwe ukuthi athandabuzwe njalo abesemnyameni ngamadoda aqeqetshileyo kwezemfundo abathi ngokuzenza bona abahlakaniphileyo bafundise ukuthi amazwi eBhayibhelini alengcazelo engazwisisekiyo afihlekeleyo njalo angekho sobala nxa kusetshenziswa amazwi alotshiweyo. Amadoda lawa angababalisi bamanga abalenjongo yokudukisa yibo uJesu ayekhuluma ngabo nxa wayesithi aliwazi umbhalo kanye lamandla kaNkulunkulu. Mark 12:24. Ulimi lweBhayibheli kumele luchasiswe ngendlela okulotshwe ngayo ngaphandle nxa kusobala ukuthi isiprofitha kumbe umfanekiso. UKristu wanika isithembiso nxa kukhona umuntu owenza intando yakhe uzakulazi iqiniso. Johane 7:17. Nxa abantu babezamukela amazwi eBhayibheli ngendlela alotshwe ngayo, ngabe abafundisi bamanga babengekho ukuba bakhohlise abantu. Bekungenziwa umsebenzi obuzathokozisa ingilosi njalo obuzaletha esibayeni sikaKristu inkulungwane lenkulungwane zabantu kathesi abazula phakathi kwemfundiso zamanga. GC 598.3. Kumele sisebenzise onke amandla engqondo zethu ukubala iBhayibheli njalo sifune ukuqedisisa konke ngokwenyama esenelisa ukukuthola ngamaqiniso kaNkulunkulu. Kodwa loba kunjalo kumele singakhohlwa ukuthi ukuzehlisa okufana lobuntwana lomntwana omncane yiwo umoya weqiniso okumele utholakale kulabo abangabafundi. Ubunzima obutholakala ekufundeni iBhayibheli akwenzeki ukuthi baxazululelwe kusetshenziswa amaqhinga wokuxazulula ubunzima obutholakala ezifundweni zasemhlabeni. Akumelanga singene ekubhalweni kweBhayibheli ngokuzithemba okufanana lalokhu abafundi ezesayensi abakwenzayo, kodwa ngomthandazo othembele kuphela emandleni kaNkulunkulu njalo lesifiso sokuqedisisa intando yakhe. Kumele size ngomoya wokuzehlisa njalo ofundisekayo ukuze sithole ulwazi oluvela kusimakade. Nxa singakwenzanga lokhu, ingilosi zikaSathane zizafiphalisa ingqondo zethu njalo ziyenze ukuthi inhliziyo zethu zibe lukhuni okuzabangela ukuthi iqiniso lingabi lamandla enhliziyweni zethu. GC 599.1. Imigca eminingi yeBhayibheli abantu abafundileyo ngokwemhlabeni abayibiza ngokuthi ayizwisiseki kumbe abayeqayo ngoba besithi ayilalulekanga igcwele amazwi enduduzo lawokuqondisa kulowo oseke wafundiswa esikolweni sikaKristu. Isizathu esisodwa esibangela ukuthi izifundiswa zeBhayibheli zingazwisisi ilizwi likaNkulunkulu yikuthi bayavala amehlo abo lapho bengahlangana lamaqiniso abangafuni ukuwaphila. Ukuqedisisa iBhayibheli akwenye akweyamanga kangako ekukhalipheni kwengqondo kodwa emhlosweni eqotho njalo lasekulangazeleleni ukulunga kwezulu GC 599.2. iBhayibheli akumelanga libalwe kungakhulekwanga kuphekuqala umoya ongcwele kuphela nguye osenza ukuthi siqedisise ukuqakatheka kwezinto lezi ezilula ukuzwisisa kumbe osivikelayo ukuba singayenzi amaphutha ekuzwisiseni imigca yalo enzima ukuzwisisa. Kungumsebenzi wengilosi zezulu owokulungiselela inhliziyo ukuba iqedisise ilizwi likaNkulunkulu ukuze sithathekiswe yibuhle balo, sinqandwe izixwayiso zalo kumbe siqiniswe izithembiso zalo. Kumele senze ukuthi isicelo sikaDavida sibe sengathi ngesethu. Vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso ezivela emlayweni wakho. Amahubo 119:18. Izilungo ezikhathini eziningi zibonakala sengathi azinqobeki ngoba ngenxa yokungathandazi njalo lokungabali iBhayibheli. Lowo olingwayo kayenelisi ukukhumbula izithembiso zikaNkulunkulu njalo amelane lo Sathane esebenzisa izikhali zombhalo. Kodwa ingilosi zihlala zizungeze labo balesifiso sokufundiswa ngezinto zezulu. Njalo ngezikhathi zendingeko enkulu zizakwenza ukuthi bakhumbule amaqiniso ayabe edingeka ngaleso sikhathi. Ngakho ke lapho isitha sizakuza njengomfula okhukhulayo, umoya kaNkulunkulu uzaphakama ulethe ukunqoba. Isaiah 59:19, GC 599.3. UJesu wathembisa abafundi wathi, kodwa umsizi umoya oyingcwele azamthumela uBaba ebizweni lami. Yena uzakulifundisa zonke izinto, alikhumbuze konke engakutshoyo kini. Johane 14:26. Kodwa lokho uJesu akufundisayo kumele kuqale kungene njalo kugcinwe engqondweni ukwenzela ukuthi umoya kaNkulunkulu asikhumbuze ngezikhathi zenhlupheko. UDavida uthi nxa ebhala kumahubo, ilizwi lakho lifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingoni phambi kwakho. Amahubo 119:11, GC 600.1. Loba abaqakathekisa impilo ephakade kumele bahlale beqaphele ukuze indosela yokuthandabuza ingangeni enhliziyweni zabo. Insika zeqiniso ngokwazo ziza kuqutshulwa. Kunzima kathesi ukuthi umuntu aphile engazange agudlane lemfundiso ezingalunganga ensukwini zalamuhla. USathane uletha izilingo ezidalweni ukudukisa bonke abantu ngezigaba zempilo abakuzo. Ulinga abangafundanga ngokuthi badelele njalo baphike iqiniso. Kuthi labo abafundileyo ubalinga ngokusebenzisa izizathu zesayensi lemfundo yasemhlabeni elenhlonzo yokwenza ukuthi abantu bengathembi lokho okuseBhayibhelini. Ngisho labantu abatsha bayathatheka ukuba balethe izizathu zokuthandabuza mayelana lemfundiso ezimqoka ezibumba inkolo yesiKristu njalo lokuhlamuka lokhu okulethwa ngabantu abatsha loba kungajulanga kangako lakho kulendosela ebantwini. Abanengi bagcina beholwa ukuthi bayenze inkolo yabokhokho babo inhlekisa. AmaHebheru 10:29. Impilo zabantu abanengi ezazithembisa ukuba zazizaletha udumo kuNkulunkulu njalo zibe yizibusiso emhlabeni sezakungcoliswa ngumoya omubi ophuma ekuhlamukeni keleni iqiniso. Bonke abakholwa izinqumo zokuzikhukhumeza ezidabuka emicabangweni yabantu njalo abanakani ukuthi bangachasisi imfihlo zezulu njalo bafinyelele eqinisweni bengaholelwanga inhlakanipho evela kuNkulunkulu. Baphakathi komjibila kaSathane, GC 600.2. Siphila esikhathini esicolekileyo kakhulu ukwedlula zonke embhalwini yalomhlaba. Isiphetho sezigidi zabantu emhlabeni sezizabekwa. Ukuphila kwethu kwelizayo njalo lokusindiswa kwabanye kweyame phezu kwendlela esihamba ngayo kathesi. Kumele sihlale siholelwe ngumoya weqiniso. Wonke umlaleli kaKristu kumele abuze umbuzo othi, Nkosi uthanda ukuthi ngikwenzeleni? Kumele sizehlise phambi kweNkosi ngemithandazo njalo lokuzila ukudla, njalo sihlale sicabangisisa ngelizwi lakhe, ikakhulu ngezehlakalo eziphathelene lodaba lokwahlulelwa. Kumele kathesi sidinge ukuba lenkambo ejulileyo njalo ephilayo ezintweni zikaNkulunkulu. Akumelanga sidlalise ngitsho lo mzuzu owodwa. Izehlakalo ezimqoka ziyenzakala emehlweni ethu. Siphila ngaphansi kwamandla kaSathane. Lingalahli balindi bakaNkulunkulu. Isitha sihamba eduzane. Silindele ithuba lokuhlasela lapho seliyekethisa njalo selijumeka. GC 601.1. Abanengi bayazikhohlisa ngoba benakana ukuthi bami kahle phambi kaNkulunkulu. Bayazincoma ngoba kukhona izono abangazenziyo. Bakhohlwe izenzo ezinhle abangazenziyo uNkulunkulu akhangelele ukuba bazenze kodwa abangazenzanga. Akuphelelanga ukuthi bayizihlahla esivandeni sikaNkulunkulu. Kumele bagcwalise ukukhangelela kwakhe ngokuba bathele izithelo. Ubabeke icala lokwehluleka ukwenza konke okuhle obekumele bakwenze. Beqiniswa ngumusa wakhe. Encwadini zezulu babhalwe njengezihlahla ezidlalisa umhlabathi. Loba kunjalo abantu abafana lalaba, labo akumelanga balahle imbeleko. Labo abachaphaze isihawu njalo lomusa kaNkulunkulu amazwi okuncenga lokho ebancenga. Ngakho uthi, "Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo njalo uKristu uza kukukhanyisela. Ngakho qaphelani ukuthi lihambe njalo ngonanzelelo, kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo. Lihlenga isikhathi ngoba insuku zimbi." Kwabase-Efesu 5:14-16, GC 601.2. Nxa isikhathi sokuhlolwa sesifikile, kuzaba sobala ukuthi ngobani abenze ilizwi likaNkulunkulu laba yinsika yempilo zabo. Ngesikhathi sehlobo, kunzima ukwehlukanisa phakathi kwezihlahla ezihlala zilamahlamvu, ngoba zonke ziluhlaza. Kodwa ebusika nxa umoya lomqando ufika, lezo ezihlala ziluhlaza zisala zifanana. Nxa ezinye izihlahla zithintitheka amahlamvu azo, ngokunjalo laba abazibiza ngokuthi bayakholwa kodwa kungaveli enhliziyweni eguquliweyo, khathesi sekungaba nzima ukuthi behlukaniswe lamaKristu aqotho. Kodwa isikhathi sesisondele lapho umehluko ozaba sobala khona. Akube khona ukuphikiswa, kube khona njalo ukubandlulula, kuqalwe futhi ukuhlukunyezwa. Bonke abangabazenzisi labangakholwayo ngokweqiniso bazahlehlela emuva baphike ukholo lwabo. Kodwa amaKristu eqiniso azakuma eqinile njengedwala, lethemba lakhe lizakhazimula ngamandla okwedlula ngezikhathi zokuthula. GC 602.1. Nxa uDavida eloba uthi, "Ilizwi lakho liyingoma yami yansuku zonke, ngayo imithetho yakho ngizuza ukuqedisisa, ngakho ngiyazizonda indlela zamanga." Amahubo 119:99-104, GC 602.2. Ubusisiwe umuntu ofumana ukuhlakanipha lozuza ukuqedisisa. Izaga 3:13. Unjengesihlahla esihlanyelwe ngasemanzini, osinabisela impande zaso ngasemfuleni, esingesaba lapho kufika ukutshisa, esingesabi lapho kufika ukutshisa. Lamahlamvu aso ahlala eluhlaza, kasethuki loba kufika indlala, ngoba ayiyekeli ukuthela izithelo. Jeremiah 17:8. GC 602.3.